Anto siyazi vele thinking ukuthi umuzi omuhle ngothekelelwayo ngoba leze thekele. Nxa kunjalo ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe kasikhangeleni ukuthi sike saba sililizwe linjani. Besililizwe leyo liyane lingenabangane abaningi. Nabangane kadethi labo besiyithi esingathi yinto esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya uPresident Mnangagwa eseqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehleka ngakho besithi ngama-mega deals. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli uMnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresidenti wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo yithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isalothando njalo nokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo lezokusebenzelana ezithuthukisa umnotho.
Nxa sisikhangela-ke siyabona ukuthi kule nhlelo eziningi eleChina elizenza kwele Zimbabwe. Kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange 7 and 8 lokhana okuthiwa yi-power generation uhlelo lwangkhona, siyabona njalo ziningi inhlelo ezinye ezedala lephalamende kuzobuya-ke iRobert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Vele into okuthiwa yi-project management kit ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi ukudiaspora uyakha indlu uthumela abanawakho izimali zokuthi bakuthengele isitendi, bathenge izitina, bathenge amasamende, bathenge ubhilida bakhe. Kodwa kufuna nawe from time to time ubusiza la ukuzobona ukuthi hawu oright inje nxa ikuwindow level hawu inje nxa i-roofing siyasebenzisana livumelane ukuthi lizasebenzisa amatile kumbe amazenge. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo infrastructure development lamanye amazwe abalisela iChina nxa sisebenza babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi yokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele sibe senza ngakho. Umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele ukutshontsha ukweba ukungethembeki kakufuni njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza imnotho yamazwe. Yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikafezwa kuzaba nesidingo sokuthi kukhangele ukuthi yindaba kungakafezwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjezinje kungazenziwe yalethwa. Kodwa-ke ngithanda ukuthi nginqome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho sokwenziwe kufika kuleli banga.